Uluka isahluko sesithupha. Wathi ngesabatha edabula emasimini abafundi bakhe bakha izikhwebu badla bezihlikihla ngezandla. Kodwa abathile babafarisi bathi kubo,
"Lenzelani lokho kungavunyelwa ngesabatha na?"
UJesu waphendula wathi,
"Kalifundanga yini ngokwenziwa nguDavida mhla elambile yena lababelayo ukuthi wangena endlini kaNkuluNkulu wathatha izinkwa ezahlukaniselwe uNkulunkulu ezingavunyelwanga ukudliwa muntu ngaphandle kwabapriesti bodwa, wadla wanika ababelaye na?"
Wathi kubo,
"Indodana yomuntu iyinkosi le yesabatha."
Wathi ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasitshwabhene. Ababhali labafarisi baqaphela ukuba babone ukuthi uza kusilisa ngesabatha yini ukuze bazuze izaba lokumangalela. Kodwa wayazi imicabango yabo, wathi kuyo indoda elesandla esijwabheneyo,
"Sukuma ume phakathi."
Wasukuma-ke wema. UJesu wathi kibo,
"Ngiyalibuza, kuvunyelwe yini ngesabatha ukwenza okulungileyo ingabe ukwenza okungalunganga, ukusilisa ingabe ukubulala na?"
Wabathalaza bonke wathi kuye,
"Yelula isandla sakho."
Wenza njalo, lesandla sakhe sasila. Bathukuthela kakhulu, bakhulumisana bodwa ngokuthi bangamenza njani uJesu. Wathi ngalezo nsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka. Wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Wathi sekusile wabiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abalishumi lambili, wabaqamba ngokuthi ngabapostoli. USimoni owamutha ibizo lokuthi nguPetro, loAndrea umfowabo, loJakobe, loJohane, loFilipu, loBartolomeu, loMateu, loTomasi, loJakobe indodana kaAlfewu, loSimoni owayethiwa umzelothi, loJudasi indodana kaJakobe, loJudasi Iskariyoti owamnikelayo. Wehla labo wema esigcawini. Kwakukhona ixuku elikhulu labafundi bakhe, lexuku elikhulu labantu abavela kulo lonke laseJudiya, laseJerusalema, langasolwandle lwaseThire leSidoni, ababezile ukumuzwa nokusiliswa ezifweni zabo, lalabo ababekhathazwa ngomoya ababi basiliswa. Ixuku lonke lafuna ukumthinta ngoba kwaphuma kuye amandla abasilisa bonke. Wasekhangela ngakubafundi bakhe wathi,
"Libusisiwe lina bayanga, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu. Libusisiwe lina elilambileyo khatheso, ngoba liza kusuthiswa. Libusisiwe lina abakhalayo khatheso, ngoba liza kuhleka. Libusisiwe nxa abantu belizonda, lanxa belixotshela ngaphandle, belithuka, belidela ibizo lenu ngokungathi libi ngenxa yendodana yomuntu. Thokozani ngalolo suku, leqe ngokuthokoza, ngoba khangelani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngoba okhokho babo babesenza njalo kubaprofeti. Kodwa maye kini lina elinothileyo, ngoba selikwamukele ukuthokoziswa kwenu. Maye kini lina elisuthiyo khathesi, ngoba liza kulamba. Maye kini lina elihlekayo khathesi, ngoba liza kulila. Maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani, ngoba okhokho babo babesenza njalo kubaprofeti bamanga. Kodwa ngithi kini elizwayo, thandani izitha zenu, lenze okuhle kwabalizondayo. Libusise abalithukayo, likhulekele bona abaliphatha kubi. Okutshaya esihlathini umphendulele esini. Lokwamuka ingubo yakho, ungali lesigqoko sakho. Umuphe ilo lalo ocela kuwe. Lokwamuka impahla yakho, ungabuyi uyibize kuye. Njengalokho lithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kibo. Uba lithanda labo abalithandayo, lilokubonga bani na? Ngoba lezoni zithanda labo abazithandayo. Uba lisenza okuhle kulabo abenza okuhle kini, lilokubonga bani na? Ngoba lezoni zenza njalo. Uba liseboleka labo elithemba ukwamukela kibo. Lilokubonga bani na? Ngoba lezoni zeboleka izoni ukuze zamukele okungakho. Kodwa thandani izitha zenu. Lenze okuhle, leboleke, lingalindeli imvuzo. Lo mvuzo wenu uza kuba mkhulu. Libe ngabantwana bophezulu konke, ngoba yena ulobubele kwabangabongiyo lababe. Ubani lesihawu njengoyihlo ulesihawu. Lingahluleli ukuze lingahlulelo. Lingalahli ukuze lingalahlo. Thethelelani, lani lizakuthethelelo. Phanini, lani lizakuphiwa. Lizakuphiwa esandleni isilinganiso esihle. Siqitshiwe, sahlukuzwa, sicwele sitekliki. Ngoba ngesilinganiso elilinganisa ngaso, lani lizakulinganiselwa ngaso.
Wabatshela umfanekiso wokuthi,
isiphofu singakhokhela isiphofu na? Kabaye kukhalakathela bobabili emgodini na? Umfundi kamkhulu kulo mfundisi wakhe. Kodwa yilo lalo esefundiswe waphelela uza kuba njengomfundisi wakhe. Ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu. Kodwa ungaluboni ugodo olukwelakho ilihlo na? Ungatsho kanjani kumfowenu ukuthi, mfowethu, kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho. Wena ungaluboni ugodo olukwelakho ilihlo na? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo olukwelakho ilihlo. Kube ngikhona ke uza kubona kuhle ukukhupha ucezwana oluseluhleni lomfo wena. Kasikho isihlahla esihle esithela isithelo esibi. Futhi kasikho isihlahla esibi esithela isithelo esihle. Ngoba ileso laleso isihlahla saziwa ngesithelo saso. Kakuselwa umkhiwa emeveni. Futhi kakukhiwa isithelo sevini evikanene. Umuntu omuhle uveza okuhle enothweni enhle yenhliziyo yakhe. Lo muntu omubi uveza okubi enothweni yakhe embi. Ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. Lingibizelani ngokuthi Nkosi, Nkosi, lingakwenzi engikutshoyo na? Yilo lalo oza kimi awezwe amazwi ami, awenze. Ngiza kulitshengisa lowo afana laye. Ufana lo muntu owathi esakha indlu yakhe, wemba wachonisa, wabeka isisekelo phezu kwedwala. Ekufikeni kwempophoma umfula wachaya kuleyona, kodwa wawungelamandla okuyinyikinya, ngoba yayakhiwe kuhle. Kodwa owezwayo angawenzi, unjengomuntu owakha indlu yakhe emhlabathini, ingelasisekelo. Umfula wayichaya, yahle yawa, kwaba kukhulu ukudilika kwaleyondlu.